abakade bejimisela laba bebesithi imisebenzi yenhlanganiso yeGauss iphambana nomthetho wokudalwa kwabantu bebephethe amabhakane alembhalo esola abantu laba egoqela ethi phansi labantu abalobubili bunye. Asibafuni eZimbabwe. Basole kakhulu abantu abathandana bebulili bunye befunga besithi bazatshela uhulumende avale amahofisi enhlanganiso le. Amalunga enhlanganiso yeGauss athi afice amahofisi ayo elotshwe amabala okuba atshiyane lemisebenzi yawo yokukhuthaza ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Omunye osekela ukutshengisela lokhu umnumzana zakithi Chuma uthi kavumelani lezenzo zabantu laba.
So okwabhuti lobhuti akuzange kwabakhona since kudala okhokho bethu babekwala. Lokhu vele sithi kuyazila, siyala phansi phansi ngalaba abafuna ukusitshintshisa imicabango yethu, befuna sivume ukuthi sizicabange zibe khona. Ngithi hayi, mina ngime njengami thina, ngithi hayi senalistata, siyala lokhu isicabane no lapha eZimbabwe elizweni lakithi azifuni isicabane.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Simbarashe Maringosi ongumfundisi othi eleZimbabwe akumelanga namukele okwenziwa ngabantu laba.
But ngenxa yokuthi izinto ziyaguquka, but asingeke sikuvumele ukwenzakala because kuzandani kuzahlukumeza abantwana abancane. Kuyaba yimfundiso ebantwaneni, then which means ukuthi that will of God yokuthi abantu zalanani landane is being cancelled. Akusela nto eqhubekayo and esintwini sethu siyabe sithukiwe kakhulu ngabakhokho bethu.
Kodwa okhokhela inhlanganiso yeGauss umnumzana Chester Samba uthi okufunwa ngabantu abatshengiseleyo laba kuphazamisa ilungelo labo.
So we're saying that we encourage people to protest. I think it's good that they are able to express themselves.
Sikhuthaza abantu ukutshengisela, kodwa sithi bengasebenzi udlakela kwenza lokhu. Siyafuna ukuba sixoxe loba singavumelani. Asifuni abantu abaphambana lamalungelo abanye besenza kwamalungelo abo.
Umnumzana Samba usolwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mlungisi Nkomo othi kabasoze bagoqe izandla kusiba lomonakalo wokuvumela imikhuba athi ngiyakwamanye amazwe. Ukutshengisela lokhu kuza ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lokholo awe-United Methodist Church kweleZimbabwe etshengisele ngenyanga edluleyo esola ukuthandana kwabantu abalobulili bunye. Uhulumende weZimbabwe ubikwa engasekeli ukuthandana kwabantu laba, njalo isisekelo sombuso selizwe kasicaci ngalolu daba, kodwa asivumeli ukuthathiswa kwabo emacaweni loba emthethwandaba. Ngomnyaka odluleyo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga waloba incwadi esola ukuphiwa koncedo lokufunda kwabantu abalobulili bunye esithi kumele bayekele izenzo zabo ezimbi. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zathi lokhu yikwephula amalungelo abantu laba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.